sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthakazo omuhle kustudio 7 ngolwesine mhlaka 13 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wakwele Iran usefikile eZimbabwe kuhlandla lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika. Owayengumdlali wenqindi olodumo uFloyd Mayweather usetshayanise abantu amakhanda eZimbabwe kulandela ukugqoka kwakhe isikhava esilembala yefulegi yelizwe esisetshenziswa yiZANU-PF ngesikhathi efika eHarare namuhla. Abe-CCC balokhe bekhala ngokuthi imihlangano yabo ilokhe ivinjwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Sayed Ibrahim Raisi wakwele Iran usefikile eZimbabwe kuhlandla lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika. Uhambo lolu lwenziwe ngesikhathi abantu abaningi bekhonona ngokuthi umbuso wele Iran ngochuku njalo wephula amalungelo abantu ikakhulu labo abaphikisana laye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lolu hambo aluqalele kwele Kenya waya e-Uganda ecinela kwele Zimbabwe lubikwa lujonge ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwelizwe lakhe lamazwe awezekwazi labensundu. Ekhuluma lentatheli izindaba esigodlweni sikamongameli weZimbabwe eseState House, umongameli Raisi uthe ele Iran lizimisele ukusebenza ndawonye lele Zimbabwe.
Esesifundile Irani ukuthi lapho silwisana lenduko zethu eziletwa yizitha zethu kuba siqale nzima kodwa siqinisele njalo sithemba uNkulunkulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa omamukele esilindweni sedizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare uthe ele Zimbabwe lele Iran ngamazwe aphansi kwezithetho zomnotho ezawethweswa ngamazwe angentshonalanga, ngakho ke kubalulekile ukuthi bafunde okuningi emazweni akusimo sinye labo anjenge-Iran.
We, through the victims of Western sanctions,
kuqakathekile ukuthi thina esaphiwa izijeziso siyakhulumisana, basinika izijeziso abafuni sikhulumisane. Ngiyathaba ukuba siyakuvumelana nalokhu lomongameli we-Iran.
Umongameli ubike njalo ukuba ele Zimbabwe lele Iran alobelana izivumelwano ezifika amachumi amabili kwezomnotho. Uthi ele Zimbabwe lokhu lifunda okuningi kakhulu kwezemchini yakulezi nsuku isuka kwele Iran. Kunje uthi amazwe amabili alobelana izivumelwano emsebenzini wezokulima, ezokwemba nakwezinye inhlangothi zokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa ingcitshi kwezomnotho efundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe kuzifundo zamabhizinisi uNkosikazi Patience Moyo uthi ele Zimbabwe lingabe selizama ukudinga abanye abangani ngemva kokungazwani lamazwe athuthukileyo anjengeMelika.
Kunokwamukela kakhulu abangani abangathandaniyo lamanye amazwe afana nalabo-America labo-United Kingdom.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ele Zimbabwe lizama ukukhanga abanye abangani ngemva kokwehluleka ukukhanga ukudlelwano lamazwe afana labo Britani lamanye.
Into eyokuqala umesinazela ukuthi Iran labo Russia kususela kudala kususela umgabe babekhona. So ayisikho ukuthi ngumnangagwa kathesi usegijimisa u-Iran labo Russia. Umnangagwa ugijimisa i-America le-Britain ufuna ukuthi ebuyele u-America le-Britain. So laba o-Iran labo Russia ngokubona kwami basebenzisa ukuyethusela i-America ukuthi ma engasasamukelanga sizanike i-Iran.
Ele Iran njenge Zimbabwe liphansi kwezijezo zomnotho zakwele Melika lamanye amazwe athuthukileyo kungenxa yokwephula kwalelo lizwe iziqondiso zokulawula umsebenzi wokulungisa kwezikhali zombhubhiso ezanuclear. Ngimele i-27 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Oye ngumdlali wenqindi olodumo uFloyd Mayweather oyisizalwane seMelika usetshani siyabantu ngamakhanda eZimbabwe kulandela ukugqoka kwakhe isikhava esilembala yeflag yeZimbabwe esisetshenziswa ngabantu bezanu PF ngesikhathi efika eHarare namuhla. Abamabandla aphikisayo bathi usethengwe libandla lezanu PF. UMayweather othi uzenceda abatsha abakumdlalo wenqindi leminye ulethwe eZimbabwe lilunga lezanu PF umnumzana Scott Sakukanya ongomunye wabantu abaqanjwa kudocumentary yeAl Jazeera elesihloko esithi Gold Mafia okuthiwa bathengisa igolide engudlu kwele Dubai. Okwamanje uSakukanya uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ekuzanu PF. UMayweather kakhulumanga ngobudlelwano bakhe lebandla lezanu PF. Waziwa njengomuntu ophanda imali ngendlela ezitshiyeneyo. Abakubandla lezanu PF bathi kabamsebenzisi emikhankasweni yabo yokhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Umnumzana Belief Gawule okubandla leli uxoxele Gibbs Dube weStudio 7.
Mina mboni bubi ngakho kambe yalesikhava lesana kithi sikhangele phela sihlale embala yeflag yeZimbabwe awuboni iflag yeZimbabwe naleyana okuthi ngabe umdokisi isikhava lesana kulantwendi abantu nje bamthakazelelayo indlela abamthakazelelayo iyaresponda futhi ngendlela eqondileyo ebantwini abamhlangabezayo bemthakazelela akulungile lakhe futhi kithi ukuthi yena efuna ukukhankasa kumbe efuna ukwenzani kuba lapha ngakhankasa khona anti layo ilelungelo lakhe ngumuntu ukuthi ngathi uyini akuthakazelelayo ayekhangela naphezimbabwe bona akubonayo sakuthi sikhathi phela kithi umuntu nayevakatheli ilizwe ungakhohlwa ukuthi ilizwe leli kaphesizina nasikhuluma ngalo ilizwe elibuswa uhulumende ebusayo ngowezanu p f kodwa ungamangali noma ungambona ehamba labantu bezanu p f sokuthi awukhankaseni izanu p f hhayi ayisikho khonokho kodwa bekulilungelo lakhe njalo ukuthi ebonakale efakazenisana isikhava ethise sigqokwa ngumongameli.
Ye, kodwa-ke abaye kubandla lesisisilamanye but khonokho ukugqoka isikhava lesi kutho ukuthi sekhankasela ibandla lezanu p f njengoba kuyisikhathi sokhetho. Wena ungathini ngakhonokho?
Angivumelani labo ngoba isikhava sodwa sona siyisikhava hhayi asiyo campaign isikhava. Isikhava yimpahla egqokwayo kithi ngabe isikhava lesana njengoba ngifihe ukuthi sihle ngoba sibe mbala yefulegi yeZimbabwe okuthi ngiyambona isifo ngakho khonokho kodwa ngithi abantu yasanda ukuthi phakathi kwento yonke la ilokuzayo bakhiphe okunye ayazi abantu kami bazisokoba njani kithi hawu bantu sokuthi enibatishiwa eyi hayi into zakhona ziyahlika mpini.
Ubucabangela ukuthi yena angafike yenzeni kwele Zimbabwe ukwenza ukuthi engagconwa ngabantu ukuthi ubambe lokhu kumbe akumelanga abambe lokhu?
Ye hayi khona kithi mina into engiyibonayo ukuthi anti buya kathesi ngesikhathi kukhankasa kuyisikhathi sama-election ye yikho abantu bekhuluma konke khonokho kodwa kuyena hhayi amboni isupho kips njengoba khona kwakwenzile kips ngibona ngani kunenombelo lakhe ukhululekile ukuthi eyenze iloba yini hayi afithe ukuyenza lanxa egqoke isikhamba samangabelo wajida kuqondile kips ngibona kuyinto enhle kakhulu yena nayenhle.
Umnumzana Belief Gawule libandla ngowebandla lezanu PF. UGibbs uxoxe njalo lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-Triple C yena othi kuyayangisa okwenziwe nguMayweather lebandla lezanu PF.
Hayi umama engavuke ahambe ngenyawo Dube ngendlela omazi ngayo. Ukugqoka isikhava kutho ukuthi you endorse iregime yeZimbabwe, kutho ukuthi i-abuse yamaZimbabweans on Zimbabweans by the regime ekhokhelwa yibandla lezanu PF elikhokhelwa ngubaba Emmerson Mnangagwa awuyiboni. Awukuboni ukuhlupheka kwethu, ukukhala kwethu awukuzwa, uyaendosa ulandaba lathi ule ndaba lezanu PF.
Kodwa ngokubona kwakho ubona zanu uyakwazi yini ukuthi isikhava ngesani?
Mina ngibona ngathi akula umuntu ongakwaziyo ukuthi sihluphekile baba uDube. Akula umuntu ongakwaziyo iZimbabwe leyi isisaziwa zonke indawo emhlabeni nje kuyaziwa lobu vakatshele America uvakatshile. Umfowethu ke wavakatsha uthi bebengavunyelwa ukuphuma phandle bona beZimbabwe kuyavakatsha ngoba bengabaleka. Babe balekelani kanti. Babalekela ukukhona ukuhlukunyezwa iregime. Kuyavela kubo CNN kuyavela kuAl Jazeera the way amaZimbabwezi ahlupheke ngakhona. So sibone ngathi uMayweather uyazi yena ukhetha imali udlula ukukhetha thina impilo zethu zabantu.
Umlayezelo bani ungamnika wona uMayweather la? Ungamtshelani?
UFloyd Mayweather umlayezelo engamnika wona ukuthi Floyd Mayweather nga ungaphuma kuleyo hotela okuyo khathesi. Ubhode nje mawuse Harare, ubhode nje eduza uyikhatshani Harare nje idorobho lilodwa. Ubone indlala lokuhluphela kuse Harare. Ubone idilapidation ese Harare ukuthi akusena into elungiswayo, yonke into imoshakele ngesimanga sakahulumende wezanu PF. Nga ungenza njalo Floyd Mayweather, isikhalo sethu sesiphuma emlonyeni wakho siyazwakala kakhulu kulesikhalo sethu sime emlonyeni wami. Ilizwi lakho lokuthi Floyd Mayweather lingahambisa isikhalo samaZimbabweans khatshana kakhulu.
Ye, ungamtshela nipho ngesikhava.
Isikhava into embi Floyd Mayweather. Of course yiflag yeZimbabwe, but yiflag yeZimbabwe esetshenziswa yi-oppressor, i-oppressor eZanu PF. Okakathesi iflag yeZimbabwe reflect okumele ngaya ku reflecta. So ngakuya ngathi ngaya isikhava leso uyasikhipha uFloyd Mayweather asizwele kuna bantwana beZimbabwe esihluphekile.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotsha ngowebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe futhi engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kuyinto enhle ukuthi sibe lo muntu njengoFloyd ebuya lapha eZimbabwe ngoba khona kodwa kwenza ilizwe lethu abanye abancane ikhaya belikhaya njengelizwe elingathi ilizwe elikhaya umuntu ongalivakathela. Kodwa-ke kungumnyama ukuthi enjalo ebuyile sinethemba lokuthi ilizwe lakhe lizathathi iyazifanezi ukubuya kwakhe lizame ukuthi zezibambeka kanti kwenze ukuthi adonse abanye abazabuya ngoba eqinisweni nxa ukubuya abantu abanjengalabanelizweni kwenza ivali nje elizwe phansile phezulu. Njalo sokungayenza ukuthi kukhanga abanye esikhathini abangafihla abantu abachathele ukubana babuyela and ukuza kwabo sokusenxenxaye le lizwe ibe nenhlanhla ukuthi abanye abantu abanama-investors sebengale-interest uqhawu. Njengoba kwaye uhamba ahlela abantu abanikesiye bonke ezimbabho kenzakalayo kungaba nje into engasetha lathi nxala siyaziphatha ngendlela eyiyo into engahliswa.
Ye, kulabanye abakhonona ngokuthi bambone ezegqoke isikhava esinjengalesi esijale ukugqokwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Wena ukubona njani kulokho?
Well, eqinisweni ukuthi ilizwe lezimbabho lengibanti lilohlupho lokuthi abantu babuya lapha ilizwe lofana liyathanda ukuthi abantu libaabuse mayesezolobale nesikhiwa liyaabuse abantu. Ngokuthi umuntu ebuye all the way sebuya khona seqhokisa isikhava sibona ungathi ibandla leZanu PF naba seliphambanise ekutheni selifuna ukusebenzisa lolu ndoda ukuthi leyo muntu oyingcindi wazi wamhlaba wonke ukuthi lizame ukukhampina. Kodwa-ke likhohlwa ukuthi akwenza njalo abancedisi lutho benza abantu babe lombuzo ukuthi umuntu lo uzibuyele lapha ehamba nge-business ethile akubanabo sabesenze asifa i-phonical figure ekhathi ethile akanikele kwenza into yazi umasisize leZimbabwe khona okwenziwa iZanu PF nangasona yona ibandla leZanu PF ukuthi kungani imeze into njengaleyo. Nxa ukuthi la uvumele ukuthi esetshenziswa sibona ngathi uzabulala i-image yakhe then njengomuntu ngoba ukuthi asuke ode ebuya lasezogwane esikhava se-phonical ikhathi ethile sibona ngathi uze sibili kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe futhi ungowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ibandla eliphikisayo ele-CCC likhala ngokuthi amapholisa alokhe eqhubeka evimba imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho. Lithi njalo abasekeli balo kanye labancintisa kukhetho lalonyaka lokhe behlukunyezwa ngamapholisa kanye labasekeli bezanu PF. Kunje kubotshwe abancintisa kukhetho lwenyanga ezayo abe-CCC abadinga ukumela iMasvingo eBen leMasvingo West edale lephalamende abathi umnumzana Martin Mureri lophezisa igaswa. babotshwe izolo lapho beqhuba uhlelo lwabo lokukhankasela ukhetho ngokuhamba beqoqotela abantu ezindlini. Lokhu kwenzakala lanxa usikomitsha wamapholisa obona ngezokhetho elizweni evikwayethule umbiko wokukhuthaza amapholisa ukuthi evumele amabandla wonke ukuqhuba imihlangano yawo ngoba ukuwavimba kuyikungcolisa isithunzi selizwe. Umkhokeli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla uqhube umhlangano wokukhankasa egogwe sesame lapho athi amapholisa amphathe kuhle. Lokhu kufakazwe ngumsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Inesiyamukelwe kuhle kakhulu izali bethu bizama ukubana i-disrupt ama-program lapho esihamba khona egogwe kodwa siqhubekele phambili ngenxa yobana i-TCCC ibandla lizabusa asosisamiswa ngubani lobani. So siqhubekela phambili ngenhlelo zethu sinxusa uzulu wonke ubana-ke sibuye kulontshi yethu ngesande emkopa stadium.
Helo bani ekade liluqhuba khona ngapho.
Thina namhlanje-ke besisegogwe sasame ekugcineni-ke kwegogwe lapho besikhulumisana khona umongameli advocate Nelson Chamisa ehlangana lama-citizen aluleke inhlelo zethu njengebandla elibuya kuzokhokhela not ukubusa kodwa libuya kuzokhokhela umongameli ukhulume ngenhlelo ze-TCCC ukubana sizalungisa njani udubo oluhlangana labantu bogogwe kakhulu-ke indaba yekhothoni. Iyakwazi ukubana ikhothoni lapho abantu bathengisa ikhothoni yabo ngama-$40 abanye bengabhadalwa. Thina sikhulumile ikwana inhlelo zethu zabe sikwanisa ukupha abantu more than $200 kubhelo njalo kusimisa-ke ukuthi anabalimi bethole imali ethengayo ngokubisela i-US dollar as a currency of change. Simise indaba yamabhondi ngenxa yokuthi iyimali engasathengiyo. Silungise indaba zenkolo zamateacher, silungise indaba zenkolo zamapholisa, sitshintshe impilo zabo sobhuku lezinduna ezindabeni. Lonke lokhu kuyihlelo lethu-ke oluphawulwe ngumongameli endabeni yesigogo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli se-TCCC obexoxa lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zasendle abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba inyamazana zendle lonyaka sezibulele abantu abangamashumi amabili lathoba mnemunye ngenxa yokufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana lezi i-human wildlife conflict. Kubika unokuthaba Dlamini.
Lumbiko wethu lenamhlanje isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao yena oveze njalo ukuthi phezu kwenani leli abafika phose abangamachumi ayisithupha 58 sebakhubazekile kulandela ukuhlaselwa zindlovu lengwenya. UFarao uthi uhlupho lolu lwesatshelwa ukuthi lusazomemetheka ngamandla ekuphelweni kokusika sokungenwa kwesekwindla.
Since the beginning of the year in January we have lost 29 lives due to human wildlife conflict.
Emnyakeni lo ngezibandlela sesilahlekelwe ngabantu abafika 29 njalo bebulawa kakhulu zindlovu lengwenya. Abafika 58 labo sebeninyaziwe zinyamazana lezi njalo sikhangelele kumemetheka kohlupho lolu phakathi kwemizi yabantu ngoba nxa umnyaka uqhubeka ziyangena zidinga amanzi lokudla.
Omunye wabakhubazekileyo baseVictoria Falls umnumzana Obethi Sibanda yena owachuzwa yenyathi ngenyanga kamabasa esemsebenzini wokubukisa inyamazana zendle kuzethekeli walaluka esibhedlela phose inyanga ezintathu. Ukhala ngokuthi lokhu kwenzeka lesi siga akenelisi ukuselela usapho lwakhe ngemfanelo.
Ngibona ngani inyamazana ezihamba ama 1-1 eziphambuka emhlambini kumele zithathwe ziyetshiwa komaye amagemu khatshana o kumele zibula ngoba ziyabe zingasela ncedo akazibalekeli muntu.
Uqhubeke ethi lapho okuhambela khona uZulu uhulumende kufuze agombolozele ukuze kuvikelwe ingozi ezinjengalezi.
Ulima esengilabo so bubuhlungu ngoba even kumarriage yami ngaba affected ngoba ngachawa lapha ku-growing lapha village. Amandla njengobaba ayikamiselawo akusafanani ngenxa yokuthi ngaba affected kakhulu. Uphondo lwachaya lwayangikwadula ibhonzo eliphakathi lomlenzi.
Phambilini kokulimala kukasibani ekhanda. Inyathi yaqhuza njalo owesifazana odabuka konduna umvuthu esiswini esentubeni yomuzi wakhe. Laye wahlaluka empilo Central Hospital kobulawayo. Umnumzana Vusumuzi Masilela ongusabhuku ephakama komvuthu uthi sekuvamile lokhu njalo kulusizi.
Khathesi amnkomo zomnye umuntu zingadla emasimini, umlimi siyabuya azokhangela ukuthi zidle iration enganani. Then that person abesebhadala. What more makudle ama wild animals? Kumele kufane umlimisi abuye akhangele ukuthi iration enganani edliweyo. Then bese usiya kuzimpact bese bekhangela ukuthi baza compensate njani abantu.
UMasilela ukhuthaze njalo uhulumende kuhlangothi lwezimpasi ukuba asondele eduze nxa sekwenzeke ingozi njalo asize kulabo abafeleyo kanye labakhubazekileyo. Engeza ukuba ubudlelwano phakathi kwenyamazana labantu esigabeni lesi simunyu. Ephendula kulenkulumo, umnumzana Farao uthe sebehlomise izakhamizi ezedlula ikhulu ngenhloso yokuzifundisa indlela zokulwisana lalezi ezisuka zifohle ezibayeni zabo.
We are teaching them about behavior, what needs to be done so that they can also become the first line of defense.
Sibafundisa ngendlela zokufunda izenzo zenyamazana kumumo otshiyeneyo. Laba yibo abazabe belibutho nxa zithe zahlasela. Njalo sikhethe indawo ezilohlupholulu kakhulu ukuze izakhamizi lezi ziqeqetshwe.
Uveze njalo ukuba sebemanyanele engatsha zikahulumende ezeRural District Councils ukumelana nalolu hlupho. Esithi lonyaka kuphela sebetshayelwe umakhalekhukhwini ngabantu abedlula inkulungwane bebika ngokuhlaselwa zinyamazana zendle. AbeZimbabwe Environmental Lawyers Association babika ukuba izehlakalo zokulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle lokhu zisanda okwezinga elimangalisayo. Baveze ukuba kusukela ngomnyaka ka-2016 asebebulewe zinyamazana lezi sebephezu kwenkulungwane lengxenye 1598 okungahambelani lobekusenzeka kweminye iminyaka. Abe-Center for Natural Resources Governance bona bathi imbangela yalokhu idalwa yikuswelekwa kwamanzi kuma-game parks, ukungabiyelwa kwendawo lezi kanye lokuhlaliswa kwabantu kumingcelele okuthiwa ngama-buffer zones. AbeZimbabwe National Elephant Management Plan babika ukuba ilizwe leli lilenani lendlovu ezedlula inkulungwane eziyisithoba minwe mbili 82,000. Ngakho ke uFarao uthi liphezulu kakhulu leli nani kwabangazelusa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe, uMongameli Joe Biden weMelika namuhla uqhube inkulumo lomunye wakhe wakwele Finland uMongameli Sauli Niinisto edolobheni leHelsinki ngemva kokugqiba umhlangano womanyano weNATO. UBiden othi umhlangano weNATO uhambe kuhle waphumelela kunjonga bakade beyibuthanele kwele Lithuania. Njengokuthembisa kwawo izolo, amagqwetha kamnumzana Sevia Kasukuwere athi akhweze amaphepha enkantolo yeSupreme Court yekuseni namuhla ephikisa isinqumo sedale leHigh Court esokuvimba uKasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli eHarare, omunye wamagqwetha la unkosikazi Jacqueline Sande uthe ukuphikisa isinqumo lesi kusho ukuba uKasukuwere uqhubeka engomunye wabancintisayo kulolu khetho. UKasukuwere uthi iZANU-PF yiyo esebenzisa inkantolo ukumvimba ngoba isesaba ukuthi uzanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Kepha abeZANU-PF baya kulandula lokhu. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Shepherd Mpofu endawonye lomunye osekela uKasukuwere umnumzana Ntokozo Msipha.
Sikhangelele ukuphumelela kakhulu eSupreme Court ngoba i-appeal yethu is based on ukuthi i-judgment by the High Court iphambanisile and ikamule amalungelo kamnumzana uKasukuwere njengomuntu ongumZimbabwe. So masikhangele lapho kuphambaniseke khona, one of the things eziphambanisekileyo is ukuthi ungayikhangela yena ngokwayi-electoral act eyatsho ukuthi umuntu ukuthi azakhitshwe u voters roll, there is a process akumele landele, which that process is act itself ayizange ilandele. We have a case civilly esibona ngathi strong, and ma ukuthi i Supreme Court ingazange ilandele politics, we are likely going to win a Supreme Court.
Dokotela Mpofu, ulubona njani lolu daba wena?
Mina engibonayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe singathi zingani zicompromised. Indaba kaGasukwere mbone ngani iyo yezindaba ezijengisayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe zingani zisebenzela iZANU-PF kakhulu, even nxa ungakhangela indlela i-TCC ebithethe ngayo emalangeni adlulileyo, konke lamapholisa amakhosi uyabona nje ukuthi hayi kule nto engekho kahle. Nxa ungalandela umthetho lo abathi after every 18 months kumele ube seZimbabwe, otherwise nxa ungabanga neZimbabwe nge-18 months phezu awukwazi ukuma as a presidential candidate, awukwazi ukuma futhi njengomuntu ovotayo. So kuthiwani ngama-ordinary citizens la arejistileyo ukuvota but maybe bahlala ku-diaspora, bahlala ngaphandle kwelizwe? So into yenziwe yinkantolo singathi vele ngamafitshane ayilangqondo.
Baba Msipha, umthetho uyathi ukuthi umuntu ukuze aphatheke kukhetho kumele angabi phandle kwelizwe okwe-18 months. Ubaba uKasukwere uke wabuyela eZimbabwe yini phakathi kwalezo nyanga?
Baba Nkomo, mbona ngani ungasebenzisa ibale lithi angabi phandle kwelizwe, siyabe sesilahlekile. Umthetho uthi ordinarily resident in Zimbabwe. Kumele sikhangele i-definition ka-ordinarily resident in Zimbabwe. Ingasiphathisa kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi laba abazama ukusincintisa emakhothi bazama ukumvalela phandle ba-right yini. U-ordinarily resident in Zimbabwe akatsho ukuthi kumele ukuthi abe ngumuntu ohlala eZimbabwe oke wangena eZimbabwe. Ordinary resident in Zimbabwe, i-definition ikhavela ukuthi umuntu obalisa iZimbabwe njengekhaya lakhe.
Kodwa nxa ubaba uKasukwere ezimisele ukuba ngumongameli weZimbabwe efuna ukuncintisa mpela kukhetho, akusiwo mlando wakhe yini ukuthi achaye ipasipoti yakhe athi hayi inkantolo nampu ubufakazi bokuthi senke ngaba seZimbabwe phakathi kwenyanga ezingu-18? Kukhanya kuyinto elula nje.
Yabona Nkomo, i-court and court processes and court judgment create abakuthi law i-precedent. If angalandela those particular steps okuyi-interpreta umthetho we-ordinary resident ngaleyo ndlela, uzacreata i-precedent ezahluphuza umuntu wonke weZimbabwe ozafuna ukucontesta in future. We do not want to create a wrong precedent in the court.
Ngize kuwe Dokotela Mpofu, ngike ngazama ukukhuluma labantu bezano mayelana ngalolu daba. Ngizame abantu ababili balile bathi hayi ilolu liyachisa. Kungani belwesaba udaba lukaKasukwere lolu?
Ngoba bayazi ukuthi into ezenzakalayo asizo zinto ezisemthethweni or ezikuconstitution, into ezenziwa zinkantolo zeZimbabwe. And njengoba chilo ubaba uMsipha lapho ukuthi nxa ungahambisa umuntu enkantolo uthi ulecala, wena omhambisileyo nguwe okumele utshengise ikoti uprove ukuthi umuntu lo ulecala. And nxa usukhangela okwenzakaleyo i-judgment kaGasukwere leyo, imanji akatsho laye kakwazi ukuthi uGasukwere maybe ubeseZimbabwe last month or whatever month, umuntu lo omhambise ekhoti laye akala evidence, but imanji ibuya le-judgment eprova ukuthi hayi uGasukwere is on the wrong, akumelanga abe nyaphi abe ku-ballot box, njalo akusamelanga avote, akumelanga abe ekhankasele ukuba ngumongameli. Any umuntu olengqondo ezihlangeneyo angeke akujustify lokhu, angeke akumela lokhu.
Siyabona baba Msipha, abanye abancintisayo bayakhankasa ekhaya, oChamisa, oMnangagwa, kodwa ubaba uKasukwere lokhe eseSouth Africa uzahamba yini eZimbabwe ayekhankasa ekuground njengomuntu oncintisayo kukhetho, alubana iSupreme Court ithe hayi kumele aqhubeke ukhona kukhetho?
EZimbabwe uzahamba, is beyond reasonable doubt.
Dokotela Mpofu akuyiphethe yebo ubona uKasukwere engumuntu olosekelo kokuthi engahluthunela umnanga kwamavoti yini amphambanise kukhetho njengokutsho kukababumsizi. Siyabonga lizwe uDokotela Shepane Mpofu lomnumzana Ntokozo Msipha kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.